Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 20 kuMbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone abantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Iningi lezinduna zesigabeni seMathabeleland sezisole amazwi asanda ukukhulunywa nguSenator Sithembile Mlotshwa edalele iSenate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo seziphatheka kakhulu kwezombusazwe njalo azisalandeli amasiko esintu.
Njengento yenjelele liyani, sakhuluma uMathema inyanga zonke nomasuku, iMathabele North yonke, neMathabele South yonke, isazancediswa ngabeMashonaland ukuthi izinduna ezivela komunye umganga zifike enjelele zizogezela khona.
Kodwa uSenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe.
Kodwa ke kathesi sesikubona ukuthi induna zithatha abaphelo abazi kobe ngangibulethe emzini ephalamende ukuthi sibabona sebegqoka amarikalia amathathu awezombusazwe. Kathi thina besikhangele ukubona banendawo yabebekiweyo ehlekiweyo eyethu yabokhokho bethu.
Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungamile inkomo weStudio 7 namuhla ixoxa lembongi uBongani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDCT lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone ebantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo lozulu esigabeni seMashonaland East. Leli bandla lithi kube sobala kulo ukuthi abantu bakulindawo lokhu behlukumezekile ngodlakela lwezanu PF olwabehlela kukhetho luka-2013. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Abednego Bebe ngalolu daba.
Kunanzelelayo kakhulu ukuthi-ke abantu kwezinye izindawo lokhu beseselokwesaba, lokhu beseselokwesaba kakhulu ukuthi mhlawumbe nxa ufika likuve endaweni lapho eliyabe likhulumisana khona labantu, asuka abantu bevukela bekhatshana ubabona ukuthi bayathanda sibili ukuthi babukele balalele kodwa-ke bayesaba ukusondela eduzane. Lokhana okwenzakalayo mbona ngani lokhu kukhona ezinhliziyweni zabo lokhu belekwesaba, njalo kusobala ukuthi besaba-ke ibandla elibusayo. Ibandla elibusayo sikunanzelele futhi ukuthi liyasebenza kunye lalaba engathi amapolisa lama-CIO abantu ibababesaka kakhulu ngoba bebengani basebenza beyekela-ke futhi ukuthi kunezikhalazo ezinjengokuthi bebesithi bona hhayi thina-ke lapha silohlupho lokuthi umuntu we-MDC angafrenyelwa icala uyahamba ejele ayihambe ku-remand. Kodwa umuntu wezanu owazakalayo obulele abantu kabotshwa kumbe bambone botshwa namhla siyaphuma kusasa yinto eyenza abantu besabe liyani ukuthi layo imithethwandaba isizingani kuthiwa abantu kabasayithembi.
Ukungaphi lapho ngathi lihlanganelo kwesaba okukhulu kwedlula kuzo zonke ezinye indawo?
Ngingathi ke emudzi lemtoko kukhanyile kwesaba ngoba emudzi bakuchilo yibo ke abaveze ukuthi bona hayi lapha silohlupho lokuthi umuntu wezanu esimaziyo esiphila la esigabeni owabulala umuntu kazange akahambe lokuthi ayebika bambone sephendukile njalo sesethusela abantu kanjalo engumuntu obulela abantu. Njalo zafika ukuthi bebesesaba ukuthi kona-ke hhayi abantu be-MDC abanye ngokusapota kwabe-MDC bayafrenyelwa amacala ngithi bayethiswa amacala ezinto abangazenzanga uze kuthiwa umuntu sese-remand. Khonokho-ke into esinanzele ukuthi abantu bayesaba. Okwesibili sesisemtoko sasesihlangana lokuthi abantu bebebizile sibi kodwa-ke ukuthi basondele phansi kwalapho kade ku-adreswa khona bebesesaba. Inhlanhla-ke besile PA system so besikhuluma-ke ubona ukuthi abantu balalele kodwa belalele bemi emavalandeni emavinkilini abanye bemi ngaphansi kwemthuli ukuthi balalele kodwa bayesaba ukusondela eduzane.
Lo umnumzana Abednego Bebe umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. I-Studio 7 ayinelisanga ukuxoxa lebandla lezanu PF ngalolu daba. Inengi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda ukukhulunywa nguSenator Sthembile Mlotshwa edalele Senate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo seziphatheka kakhulu kwezombusazwe njalo azisalandeli amasiko esintu. USenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe njalo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyabandlulula induna zeMathebeleland. Uqala ngokusichasisela ukuthi kungani ebona lolu daba luqhakathekile.
Umama wami uzalwa esikhosini, ubaba kamama ukhulu ukhanye uzalwa ngumakhumalo, umakhumalo a direct descendant yenkosi uMzilikazi. Yebo ngangilandiselwa, kanzanga ngambona, kanye lokhulu ukhanye anzanga ngambona, ngangilandiselwa. Kodwa inhlanhla yamenzakalayo ukuthi mina ngase ngiyathathwa futhi endlini enjalo elo gogo umakhumalo ozala ubabazalwa wami uMlotshwa. So ke umakhumalo lozala ubabazalwa wami uMlotshwa eyisihlobo sika gogo wami ugogo kamama. So okuningi kwakhona ngase ngisengena kukho ngoba ngase lokho kwenza ireference ukuthi lo angithi uzalwa ngubani ozalwa ngukhetheni ozalwa mbani. So ke yikho lapho engabona khona ukuthi kuthi ubukhosi lobo obethwe esintwini abuhambelani nobukhosi obungapha ngasemashonaland. Yebo ye vele amasiko abantu athiyana kodwa ke thina sikwaziyo ukuthi induna ingeke ithathe ufazi ozaliswe ngamadoda angu-5 esigabeni esifanayo. Iyabe fana lokuthi usethethe umfazi wenye indoda. Induna yayifanele ithathe umfazi ongamaziyo ongayaziyo enye indoda. Umfazi ongazale enye induna. Thomas lapha akame khona vele kayekele ukuthi indane izililingana. So-ke kuthi ukuthi obaba labana babamzalisa umama kalo sethethe induna bethethe iphinde baphinde babhode futhi azangena endini yenduna. So kwakuathi ngiyabuza ukuthi umanimani uJosiya khanye osezithumulele nje ethi yikho isizathu esasenziwa ukuthi induna ingathathi kanjalo ukwenzela ukuthi ihlonipheke and nabantu bahloniphe umuzi wayo. Kodwa-ke kathesi sesikubona ukuthi induna sezithatha abafelakazi yikho bengangikuletha endlini ephalamende ukuthi sesibabona sebegqoka amarikalia amaphathi awezombusazwe. Kathi thina besikhangele ukuthi bona bale ndawo yabebekiweyo ehleliweyo eyethu yabokhokho bethu. Amasiko okubekana kwethu ukuthi umuntu sekwanjana ngabhubha ethi kuba bagoqa izandla bengasathi ukuthi hhayi sibonele elinje lalapha lalifanele lihambe kanje lihambe kanje. Ngikhuluma nginje ngo-2014 ngikhuluma ngokuthi athi ndina lezo zafika emashonaland ngekhombo yezimota ku-about 18 ngaze ngidlula mina ten of ye ematop epholisi. Ngihamba ngezimota ngahlangana lembili kumathema egwanda eginile evela lifana labo ukuthi hawu ingafika lingene njani esigabeni singaqalanga lasityeka lathi size induna ngendlela efana nayo. So-ke ngase ngibona ukuthi ezethu induna zemathebeleni nezikakazihlonitshwa ngendlela okuhlonitshwa ngazo. Ngaze ngathi ukuthi why kungazake kube le president e-chief council.
Ekukhulumeni kwakho ephalamende ubuke induna uMoyi uChief Khayisa. Ubona ingani lezi ezinye induna lazo azizikhulumeli yini ukuthi zitsho ukuthi
zifuna? Induna lezi ngani ziyacela. Induna lezi ngani ziyabucela ubuduna. Azikwazi ukuthi zizinduna nje. Zizinduna ngathi thina abantu. Abantu kazana. Manje bona babona ngani ubuduna lobu babucela kumaminista. Yikho okuluhluphe engangikhuluma ngakho ukuthi ubaba uKhayisa walukuthi na uminista ahlaliswe kuqala kwakhe yena engahlaliswa eyinduna ukuthi isitulo siqale sinike uminista ngoba wayekwazi ukuthi yena uyinduna ngabantu bentaba zinduna aso nduna yilokhu abucela kumaminista. So khanya ngani induna zakathesi sezihamba ziyecela uminista ophethe ukuthi mina bemfuna ukuba yinduna ngoba kade okwenza ukuthi bakhanye bedatazela nxa kungabe uyiminista.
Lowo nguSenator Sthembile Mlotshwa weMathebeleland South sixoxelaye eseHarare. Siphinde saxoxa lenduna uChief Gambu Sithole weCholocho onguye obemele induna zeMathebeleland edalele iSenate kuhluzwa lolu daba. Yena othi induna zesigabeni sakhe zizothile njalo lokhu akutsho ukuthi ziyakhulelwa ngeza kwezinye izigaba zelizwe.
Umdabuko wethu vele izinduna zeMathebeleland zichayela phansi kumbe ngathini ziyahlonipha kaziwawami. Nxa zisithi kaziwawami ngitsho ukuthi azinamawala. Emashonaland bavele banjalo bayathathela izinto phezulu kwesinye isikhathi kabajulisa umcabango wabo isintu sakhona vele kumele ube njalo nxa umkhokheli ngaphi esishoneni. I think yikho kwakutshiwo nguloyo umamlotshi ukuthi xa esifananisa izinduna zemathebheleland lezi zemashonaland kakusoze kuhambe kahle ngoba vele indlela esikhuliswe ngayo kayifanani. Even abantu bangikhona indlela abahlonipha ngayo izinduna bazihlonipha kakhulu uzubona ngathi bazikhonza. Induna vela kumele ngikhonzwe, kumele ihlonitshe, akumelanga yesatshe, kumele ihlonitshe induna.
Ye, kodwa unike umzekeliso njalo usenitho ukuthi nango uMoyi induna uChief Khayisa wayekhuluma kuzwakale. Ubona ingane ezinye induna
uKhayisa nxa wayekhuluma kuzwakale kuliqiniso ngoba vele wayekhuluma lentanga yakhe. That same word uyayikhuluma wena umutsha iyekhulunywa ngubaba uKhayisa kwesinye isikhathi bayithatha ngenye indlela kuso siba le problem. Kodwa ukukhuluma soze siyekele ukukhuluma, sizakhuluma nxa konakele. Njengento yenjelele liyana sakhuluma uMathema unyanga zonke lo masuku kwakhulunywa kuze niMathebhelele North yonke eMathebhelele South yonke bakhuluma esazancediswa ngabemashonaland ukuthi into yenjelelele leyana yokuthi izinduna ezivela komunye umganga ende ezifike enjelele zizogezela khona esifuleni lesenokuthiwa kuthiwa ngunatisha akurayithi sakukhondemba khona lokhu it's wrong. Ikungahloniphi amasiko abanye abantu, ikungahloniphi isigaba senye induna sezinye izinduna.
Ye, lokho kokuziphatha-ke ukuthi ezinye induna azisalandeli amasiko njengokuthi zithathe umfazi ongazange ende kumbabe labantwana.
Ye, kungona induna eyodwa phela kakonanga induna zonke. So kumele sikhangele ukuthi izinduna eziningi zenzani. Mina ngikubona kwami ngibona ngathi izinduna ezikhona kathesi ziyakhonza. Eziningi zakhona zilabafazi 1-1, eziningi zakhona engizaziyo mina.
Leyo yinduna uChief Gambo Sithole weCholocho sixoxelaye eseHarare.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni kwestudio 7 ngalinyanga kaMbimbitho. Zifundi, nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo lingadani, thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale lenze ividiyo engaba ngumzuzu lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform. Imivuzo ibalisa iRadio ESola, ama-ballpoints, amakawuso awe-VOA lokunye. I-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo yeStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli inkomo. Lamhla silembongi uBongani Ncube, yena odume ngenkondlo ezigoqela ethi ngibhace ezizweni kanye lethi Why Africa. Liza kumbula ukubana silomncintiswano wabantwana besikolo okuloba inkondlo. Ngakho, sixoxele Ncube ukuze aliphathise bokhekhe lilobe inkondlo ezimnandi, ukuze linqobe kulomncintiswano lithole imvuzo egoqela ama-radio, izikipa lensiba zokubhala. Siyakwamukela uhlelo Ncube.
Siyabonga kakhulu.
Kuyini umuntu amela kuqakathekise nxa eloba inkondlo?
Inkondlo ikuveza imizwa yakho ukuthi uzizwa kanjani wena. Ubusuthi ma uyibhala inkondlo uyenze ibe mnandi ngokuthi ngendlela obeka ngayo amagama akho mhlawumbe kucishe ahambelane. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi ungaphumi kupoint okhuluma ngayo, kodwa ukwenze nje kube mnandi noma ngabe ulethe umlayezo ongakanani, kodwa kwenzeke kube mnandi and ubhale into oyizwayo uwe ngaphakathi.
Wena nxa uloba ezakho uyaphupha, uyakhangela okwenzakalayo, ubusuloba wenza njani kahle kahle?
Mina inkondlo ngibhala kakhulu njengokubonayo. Angithingi mhlawumbe ukuthi ngize ngicabange zonke izinto inkondlo zama ngazilandelela kakhulu zikhuluma into esizibona insuku zonke. Bese ngiyeza ukuthi mhlawumbe ma kuthe kwabakhona esengizibhala ngani mhlawumbe nge-history ngento ezigeza yenzakala yabona yikho mhlawumbe abantu bakhulu bezithanda lenkondlo ngoba bake bangitshela ukuthi lento ekhulumayo siyayibona ukuthi uyayifila and uyayiphila.
Gangsters with guns are called governments. They pave their way by bullets, not ballots. They call their confusion a revolution. Their corruption is called a production. While they fill their stomachs full till they look foolish, our poverty is called power, our pains are called our gains. Why Africa? Why?
Kuyini abangakugoqela kunkondlo zabo ukuze zinambithe okufana mhlawumbe lezaga lezitsha?
Sokuya ngokuthi mhlawumbe uphiwe kangakanani umntwana ekubhaleni. Sokuya ngokuthi mina engakuchebisa khona ukuthi ubheke uma ubhala inkondlo. Kunzima ukubhala inkondlo ngoba kayifani nendatshana. Imitho yakho ingabi mikhulu kakhulu, ingalandisi, kodwa ibe mfishane, ibe straight to the point. Mhlawumbe usubhala mhlawumbe amagama angalandelana enze umuntu ayikhwabithe inkondlo yakho. Mhlawumbe angahambelana mhlawumbe ekugcineni noma ngasekuqaleni isound yawo ihambelana ukwenzela ukuthi lo muntu okumameleyo ubhala ayizwi mnandi.
Akubazwise enye yenkondlo zakho ezingakarekhodwa.
WeZimbabwe uyinkemenkeme omakhakade ekhethwashiwe ngaphakathi mbiza eyavuta emaceleni yehlula emasekweni vayidingidaba ezizobadideka badela ithe ngabehlula bathe omdeni ayingenwa kanti bebethe bazoyilungisa incane kabi le ndabo betho beyihlinza emaceleni lapho inone khona qede bagodle umnono emakhwapheni kodwa uyosola uthini wemathanda ukukhuluma umakhelwane nxuselwa kwelusa nxuselwa kuhlinza uhlala emlonyeni yamadoda njengotshwala emhlane yabomama njengengane yizwe lezinyosi kodwa abantu abakho kabalwazi uluju yizwe lochago kodwa abantu abakho baphila ngamanzi iparadise engelagolide ngoba iingilozi zakhona zingamasela isitha sase-Afrika sinaludo ngoba siphethwe izigebenga bayaphinda osomangase bethu yizulu bethu isihogo esidlula sikasathane.
Imnandi-ke leyo mfo kancube
lachithwa nqasana kwenzenjani igazi emorogoro waphenjwa ngoba nomlilo wasentumbane yabhalwa kutheni i-grand plan. Kukhona okunuka santungwana ngendaba yama-distance. Ikuliphi i-carbot idumbutshena reporting yadalwa ngubani i-moment of madness? Bangaka ababulawa yigugurawundi baboshwa yini abababulalayo? Sebabuya na abanyamalalayo? Asabuthwa yini amathambo emigodini? Yasihlanganisa yini isizwe unit accord? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Ubucabangano iloba linkondlo.
Njengabantu baseZimbabwe sibe nokuhlupheka okukhulu kakhulu emazweni. Zonke izinto engizibalisa lapho izinto ezenzakalayo esingazange sithole impendulo. Ukubhala le nkondlo kimi yimbuzo esadinga impendulo ebantwini bakithi. Akekho umuntu engimbeka icala kodwa ngithi asibuyeleni emuva sibheke mhlawumbe kukhona la esamosha khona. So leyo mbuzo leyo yimbuzo engizibuza yona bese ngithi ake ngiyethulele uZulu ukuthi ake sibukeni emuva ukuthi mhlawumbe kukhona lapho esamosha khona. Mhlawumbe kukhona le nto siqala ukuyenza yavele yamoshakala ku-foundation. So ngithi mina nakubaholi bethu abangabe besiphethe kwamanje ake nibheke ukuthi lezi nkinga ezavelayo ngaphambilini zasolvwa yini. Mhlawumbe yize sesizilomthelela ukuthi siphile kanje namhlanje. So yikho le nkondlo engibhaqe ezizweni. So ngisingami kwakuyikubuza ngingaphandle kwelizwe mhlawumbe ngiqashile ngisazi ukuthi angifanelanga ukuthi ngabe ngisezizweni yabona ngibele ukuthi ngabe ngisekhaya kodwa ngokwesaba mhlawumbe i-political situation yasekhaya akusinto engingaphongeuyibuza nje ngiphakathi kodwa angithi ngibuza nje nami ngisezizweni ngoba ngisaba ukuthi ngiyibuze ngisekhaya.
Asayithola yini imisebenzi ama-green bomber bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile?
Hayi be kukuhle ukuba layo kuhlelo mfo kancube siyabonga.
Siyabonga kakhulu phosi.
Yisebani elibalekelwa iziphofu babonene abantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala bashayelwana abamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha abamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi likhathazekile kakhulu ngokwesaba elikubone ebantwini ngeviki edluleyo ngesikhathi lisenza imihlangano yalo loZulu esigabeni seMashonaland East. Iningi lezinduna zesigabeni seMathebeleland sezisole amazwi asanda kukhulunywa nguSenator Sithembile Mlotshwa edalele Senate akhomba ukuthi azisahlonitshwa ngoba lazo sezingasalandeli amasiko esintu. Wodwa uSenator Mlotshwa uthi uma ngamazwi akhe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.